Lesi yisicelo esenziwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children ZNCWC emhlanganweni wemfundiso wensuku ezimbili lentathele izindaba wokuzikhumbuza ngokumele zikwenze lapho ziloba indaba zabantwana owenzelwe eHarare International Conference Center HICC obona ngezokuqoqwa kwenhlelo zeZNCWC umnumzana Maxim Murungweni ulandisa ngenjongo yalomhlangano lentathele izindaba.
Sifutwe ukuthi na vele njengehlanganiso iZNCWC sijonge ukuthi sisebenze ndawonye labathathele izindaba kwenza ukuthi amalungelo abantwana aphakanyiswe lapha eZimbabwe ngoba bona sinanzela ukuthi baqhakathekile ukwenzela ukuthi besincedise ekuhambiseni umbiko lokuhambiseni indaba ezamalungelo abantwana ephulwa abevayolethwa ngabantu.
Umrungweni uthi mkhulu umsebenzi wentathele izindaba kwezokukhankasela ukuguqulwa kweminye yemithetho elawula ngezokulondolozwa kwabantwana okufana lowe Child Protection Act owabekwa ngomnyaka ka-1972 leminye ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Yebo, uqakathekile kakhulu ukuthi i-Children's Act ibilungisiswa ukwenza ukuthi ibihambelana lokho kuseku-constitution yethu okuhambelana ukuthi ukudefine umntwana ukuthi umntwana ngumuntu wonke ongaphansi kweminyaka engu-18. Le minye imithetho ebotshela ukuthi suthi abantwana akumizange bethathwe beyendi bebancane.
Abe-ZNCWC bathi kuyadingeka kuba lapho ziloba indaba eziphathelene labantwana intathela izindaba kube ngezilotshwa ngendlela ezobasiza ukubanakekela lokubalondoloza, hatshi ezibaveza ngendlela embi ezizobanyela ukungezeleleka kwenkinga ababhekane lazo baqhubeke behlukunyezwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.